Izakhamizi mawazi zisele zikhuza emhlolo kulandela ukugalula komunye wesilisa obeleminyaka efika phosa amathuma esitshiyagalombili obezama ukuchapha umfula omlenje kulandela ukuna kwezulu elikhulu ngolwesithathu. Osaphethe isihlalo sikasikomiti osiqindise Gwanda njalo ngumgcini isihlalo wekomiti ehlenga uzulu engozini e-Civil Protection Unit uMnumzana Thulani Moyo uthi leli zulu lidala umonakalo omkhulu.
Egwanda South kuwadi 12 kulomonakalo khona ngale izifula zigcwalile kwaba lo baba umuntu osekhulile oleminyaka engafika kubo 80 osuke walingeka wangena umfula ugcwele wathathwa ngamanzi ubaba lo ushonile.
Uthi njalo esimbumbumbu eGwanda North ezinye izakhamizi sele zisegcekeni kulandela ukuna kwezulu ngolwesithathu njalo kukhuthaza uzulu ukuthi aqaphele ngalesi sikhathi sezulu.
Ewat 7 esimbumbumbu ngane kule mizi embalwa ebaliswayo ukubana idilikile ngenxa yezulu. Umonakalo lo mubi sibili, siyakhuthaza kakhulu abakuzulu ukubana abe sezindlini ngesikhathi izulu lisina njalo kungabi lomuntu olokothayo angene emfuleni olamanzi, lokho kungasidalela kakhulu izingozi.
Ukhansila wemathiya kwathu emathetsheni uMnumzana Stanford Nkala uthi kazi ukuthi abafundi bazaqonda ngaphi lapho izikolo zivulwa ngomvulo ngoba uphahla lwesikolo seMathiya Primary luthethwa ngumoya.
Umonakalo ube mkhulu sibili ngoba izulu lakhona libuye lilo moya omkhulu laphephula ama-blocks angu-2 ama-classroom blocks angu-2 awe-Machia Primary School. Okutsho ukuthi asazi-ke njengoba izikolo zivula ukuthi abantwana baza kube bengaphi ngoba lesikolo sekhona ama-class malutshwana ke. Kule mizi layo ethethiwewe engafika u-10-12 umoya khona ukhipha amazenge uphephula lo tshani ukuthi kulabantu abaphandle nje inkulumo sengenziwa lisina zona.
UMnumzana Ranganayi Spanda ongumqondisi weGwanda Rural District Council uthi laloba kuza kuba lokuphazamiseka kwezifundo bazenza konke okusemandleni abo ukuze abafundi bengalahlekelwa isikhathi sokufunda.
Kuzaba le disruption kakhulu eMathiya lapho okuthethwe khona i-roof yama i-classroom block, but imizamo ikhona ukuthi kuzame ukuncediswa isikolo ukwenzela ukuthi abantwana bathole i-shelter efaneleyo sebebuyela eklasini abo ukuthi baqalise ithemu elandelayo.
Ngaphandle kwesikolo seMathiya, abesikolo seKafusi High eGwanda South labo bakhala izimathonsi ngemva kokuba umbane utshaye indlu yabo yokufundela izifundo ze-science. Lo monakalo uza ngesikhathi zanuso zomumo omkhathi sezixwayise uzulu ukuthi uza kuba lezulu elikhulu kulimpelaviki, kungakho kufanele athathe amanyathelo okuzivikela engozini yezulu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemathiya emathetsheni ngu-Albert Ncube.